emsebenzini sezisehluleka ukuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi lihoto nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwaniseke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi kutholeke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behluleka ke ukubusela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi, so akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi zisithi hhayi ongakhaliyo ke usela embelekweni. Akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje.
Sisilobaba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF.
Intambamiso eyanzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar, abantu behola nge-US dollar, singena ekuholeni i-US dollar, asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu. Ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola i-$500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezim dollars khonaphana sakhuthugaja banikazi bamakhampani asilungiseni kona kwalona i-profit margin leso siyithola siyirethile ngama-120-25 khonale. Kanti abasebenzayo laba wayesingabaredelanga labo iholo yabo ngama-120 siya ku-25 ukwenzeti kusamane kena wasuka banjalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Futhi kokusheqiniso kunobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kathesi zikheziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele le mali yakhona abazali sinje vele kakhulu athiyenelisi kuyithola kuzobuya ngapho ezisebenzini nasehantelezini ye baqinisile sibi ngoba kakula uphephela abanuzuzayo kakula abazange bakhwezele iholo.
Sithathe-ke umama ubagajisilane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-asepthayo abangu-3 ngazishiwe ngezinye intandane recently emazikini ngambalwa ezizabe zise-primary ezimbili. So ngizaba-adopt-a sengizaba nabantwana bangu-5 asho bami laba abanye ngibabanayo owamuyedwa. Into engizishwa ubuhlungu yonaleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze baphole abangaba-adopt-a babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisile esikolweni sizakuba lokuthi amatisha kahle ozabuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni nasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees. Kanti-ke mina engikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathengayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathengayo bona banakasifundeleni kibo uma kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathengela abantwana ama-uniform.